emva kwesehlakalo sokutsha kwe-dormitory yabafana sikhulumisane lesikolo, sizama ukuthi ngendlela yokuthi sinceda lesikolo, basebe sinike imvume yokuthi sivule i-GoFundMe. Mina ngilapha e-America and amanage ukuthi ngivule i-GoFundMe leyana with authority yesikolo, so it's running now. We have raised about $800, so we are still appealing and to abantu abafunda eMatopo labanye nje isihlobo abangane and everybody who is a friend of Matopo and well wishers to come in and bazama ukuthi basixhase esizathu sizama ukuthi sixhase isikolo.
Singathi vele lapha lidinga malini?
So i-GoFundMe leyi our initially imali esiyidingayo kathesi i-5,000, so ibhaliwe khonaphana ku-GoFundMe page, so sidinga 5,000. So i-5,000 leyi ngiye ukuthi sizama ukuthi sithenge ama-uniforms abantwana, sithenge icathulo lezigqoko, ingubo, lama-matresses, ama-toiletries, lokunye nje ama-personal things abantwana achileyo kuma-classroom ngaphandle. So yimali esizama ukuthi siyidinge kathesi ukuthi sikhave sithenge lezi zinto ezama-emergencies abantwana abazidingayo ukwenzela ukuthi baqhubeke ngezimpilo zabo.
Ye, khuluma labantu abafisa ukuthi bafake imali kumele benzeni? Khuluma labo sisi.
Bangahamba ku-internet bangachecka kuphela ukuthi help Matopo, ungasethi ukuthi help Matopo GoFundMe. Kuzabisa i-page eyethu khonaphana eye-GoFundMe. Kule button ofika ulikhrese elithi donate, ungathi donate, sokuza kunika nje ama-options okuthi u-donate khona. Sebenzisa ama-card, credit card, kumbe ama-debit card, or amanye ama-forms of payment. So uyafaka ibizo lakho, ubusufaka le amount. Awubizi ukuthi bakunanzelela abantu ukuthi kwesinye isikhathi uma u-donate laphana ku-GoFundMe, ulenye i-option lapho ofaka khona i-commission, i-tip yabo. So ma ungafuna ukufaka i-tip ku-GoFundMe, uyahamba nje ufuke ufaka u-zero, ngoba nxa ungafakanga u-zero enye imali iyakuya ku-GoFundMe, but ungafaka u-zero yonke imali oyifakileyo izakuya ku-fund le eMatopo.